asikabi asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu kodwa sokuvamile khathi seSouth Africa ukuthi abantu bengabamba abantu bejonja umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjwe bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo babulale abantu bebabachise emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo kungani bekulokuganga phakathi babamba abangu-2 babachisela phakathi emoteni kusiyafika iThursday last week besilokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sethu sengcwatshwa omunye besengcwatshiwe so yinto esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa ngoba isisekelo sombuso weSouth Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wayengelacala so kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni nxa kulomuntu abamcabangela ukuthi wephula umthetho kumele bamhambise emapholiseni okwesibili
nxa sikhangela kokukhonokho baba Mabhena siyabona ukuthi abantu bezimbabwe bangani bayona ayisikho khonokho
bakhona bayonayo abawonayo balutshwana abantu abaningi bezimbabwe bayasebenzela basebenza emayadini esikusemakhitshini basebenza amakontrakini basebenza emarestaurenti basebenza bengama-security abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu abanye futhi basebenzela bezithengisela imbhidi yabo emgwaqweni abantu abaningi bezimbabwe ngabantu abakhutheleyo abazisebenzelayo kodwa bakhona abalutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayekele ukuganga kodwa lokhu akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayekele ukuganga ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga kodwa ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni nxa becabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa